Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani izilukandaba mthwakazi omuhle siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 2 kuLwezi 2019 olamukelayo ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende usethule ngokusemthethweni ugwalo olwandulela ukusungulwa kwemali entsha ngenyanga ezayo.
Sakuzana PF kuphela kakusebenza ingqondo yakho. Kusebenza ingqondo yesystem uyatshelwa kokwenza wena okwakho sokumele uyimplement uyakuthanda kumbe kawukuthandi into ekhona into umthuli angena engakwazi uzayithola.
Amalunga edalela eParliamente athi akusiko ukuchaphaza imali ukwenza umhlangano edolobheni leVictoria Falls.
Amboni mehluko mina nxa ngifuna ukukhuluma iqiniso Chris, umehluko kawoko ukuba sefolosi kumbe kuba seHarare kuyafana konke kulendleko.
Usenator wedalela eMelika oyintombazana usechiya umsebenzi ngemva kokuba wayethandana laye haze ebulenjini imfanekiso yakhe ebhunyumunyu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usethule ngokusemthethweni ugwalo olwandulela ukusungulwa kwemali entsha ngenyanga ezayo. Ugwalo leGovernment Gazette olukhitshwe lamhlanje luthi kuzasungulwa imali entsha eyisilinganiso se-$5 le-$2 njalo lolugwalo luvezele ukuthi imali yakhona iza kuba isimo bani. Lokhu kwethulwa ngusiba lukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Mangudya ngeviki edluleyo, kodwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube walandula lokhu esithi akusiloqiniso. Abaningi ababeke bakuveza lokhu, kodwa uNcube esala esitha kula mali entsha ezayo. Kambe kungakusitsho ukuthi uNcube usebenza engazi okwenzakala ebhanga le-reserve? Sibuze umbuzo lo ophatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla sebandla le-MDC.
Siyakhumbula ukuthi umthule ngena wakhupha umbiko ukuthi ufuna ukukhipha ibhondi ngoba i-bad money ixosha i-good money. Ngokuya kwesikhathi nakwenzanga khonokho wakuphika, sabona instead sekhipha i-US dollar. Siyambona umsekeli kamongameli webandla le-MDC uTendai Biti wakutsho ukuthi sokule mali ebuyayo izimdola, wakuyala khona lokho. Waphinda futhi njalo ukhosi wathi yena kule mali ebuyayo ibhondi izimdola wayala. Uma kunje wathi kule mali ebuyayo wayala yena umthuli, kuyatshengisela ukuthi ba-confused njalo bayesaba ngoba besazi ukuthi abakwenzayo kakuqondanga. Le fuel isananzelela ukuthi kuyakhulunywa ukuthi izafika ikhwelile bayale, kodwa sisafika kuphampu sithole ikhwelile. Yikho-ke sizathola ukuthi bayesaba, bafuna ukuthi-ke bajuma abantu nxa abantu bevula bathole sekulezi mdola, abantu bevuka bathole ifuyo likhwelile, abantu bevuka bathole izinto zonke zikhwelile ngamagwala bayesaba kabazithela.
Ngezinye indlela singathi umphathintambo uNcube usebenza engatshelani labanye yini okwenzakalayo, kumbuya bekwazi nje efuna nje ukukhuluma okungayisikho.
Hayi, kuba kwazi yabekwazi ngoba zinihlela baye bezenza bendawonye baya bekwazi bese betshiyana kuthina abanye benza amawala ba-announce isikhathi abasifunayo singakafiki. Abanye ke bese befuna ukuthi bakufihle khona lokho kungaphumi. Umehluko nje okhona. So yilo hlupho esidibana labo, ngoba uhlupho baya besesaba ama-repercussion. Bayakwazi ukuthi bangadibona sokubuya izimdola lapha ama-rates atshawe kakhulu, ithi iluze ivalu ivele ingakangeni ebantwini. So yikho befuna-ke ukujuma abantu abantu babonisa kusenzakala.
Bakhona abathi usikhwicamfundo Thuli Ncube umphathi ntambo wezemali ngumuntu okhaliphileyo okokukhalipha kwamabhuku nje kuphela kodwa phansi lapha nxaso kuyikuthi into zenzakale zingayenzakali kungakuliqiniso yini khona
khaliphile wazithi ufundile wazithi uyazi kodwa kuzana PF phela kakusebenza ingqondo yakho kusebenza ingqondo yesystem uyatshelwa okokwenza wena okwakho sokumele uyimplement uyakuthanda kumbe kawukuthandi into ekhona yinto umthuli angena engakwazi uzayithola yikho wathi engena wenza amawala wathi hayi sizakhipha ibond note ixotsha US dollar sizenza lokhu lalokho ekhuluma ngaconsultanga abanikazi bephati.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu ophatheke kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Amalunga edale lePhalamende athi akusiko kuchaphaza imali ukwenza umhlangano edolobheni leVictoria Falls. Amalunga edale lePhalamende kunye laweSenate adlula amakhulu amathathu i-300 labanye abanqusiweyo abangamachumi amahlanu i-50 baphakathi komhlangano wokuhlaziya ukuhlelwa koluhlu lwendleko zikahulumende olomnyaka ozayo edolobheni leli eleVictoria Falls. Lumhlangano lesihloko esithi ukuhlela imali ngobuciko bokwehlisa indleko kodwa uZulu uthi lokhu yikuchaphaza imali. Sixoxe lomela isigaba seBinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla leMDC saqala ngokumbuza ukuthi akusikho qiniso na ukukhulunywa nguZulu.
Aso mnangagwa okhulumayo lapho esikhona khona kathesi akukhuluma imnangagwa lapho esikhona khona iParliament izohlala phansi ukuthi izohlela ukuthi kambe imali enganikwa nguhulumende umnyaka ozayo ukuthi kwenziwe imisebenzi okufuze ukuthi yenziwe imali inikwa kubani. Mina njengelunga ledale leParliament leBinga North ngikhuluma kanje lokhu ngisukile eBinga amalanga amane adlulileyo asimafoni lawo engiwatholayo avele ekhaya inkomo ziyacuba ngenxa yokuthi akulamanzi amadamu amaningi akalamanzi lesikolo nezikolo actually ezimbili engizifonelweyo bentshela ukuthi hayi thina sesizavala isikolo because akulamanzi. Now lapha esibuye khona yikho okwabelanwa kona imali kahulumende ukuthi uhulumende ngomnyaka ozayo ukuze esebenze imali inefize inikwe ugatsha lukahulumende oluthize engufundile okwakukala ukuthi khona amanzi noma izulu engaze line libe nengi okunganani ufuze siwalondoloze. Siwalondoloza njani? Siwalondoloza ngokumake sure ukuthi engagelezi aye elwandleni kumbe aye kuZambezi aso abambeni lawa manzi ukwenzela ukuthi egcineke okwesikhathi eside. But ukuze lokho sikwenze sifuna uncedo oluvela kuhulumende athi ngeke sakwenza sisodwa. So ke lokho ukuze ke nami ngiye kugcizelela kuyefika lapho engifuna ukuthi kufike khona kufuze ngihambe lapho kwabelanwa khona leyo mali.
Ye abanye bayathandabuza ukubana kanti vele kungani umhlangano nalo ungenzelwanga eHarare lapho kuvele kuhlala kuhlanganwa khona kulokuya eVictoria Falls endaweni abaningi abayikhangelela njengendawo yokuzithokozisa njalo elamahotela abadalo enkulu kakhulu.
Engxenye mhlawumbe bona babona nganxa siseHarare siyabe sihlala ezindlini zethu. Nxa ngiseHarare ngiyakhetha ukuthi ngingene kuyiphi ihotela ngoba yikho akutshoyo uhulumende ukuthi nxa ngiseHarare kufuze ngihlale ehoteleni. So ke iwetela kangikwazi ukuthi engabe idula kakhulu eFollows ukwedlula iMikis Hotel eHarare yiphi ngoba silamalunga awedale eParliament awahlala eMikis Hotel okokuthi ngabe kuthiwa khona bahambile sayakwenzela eHarare lakho bekufana bebeyahlala eMikis Hotel beyehlala eRainbow Towers beyehlala
eholiday inn ungawaqhamba amahotela wonke awe-Harare uwaqede ngokudula kwawo.
Liyaphiwa na imali le ethiwa ngama-allowance njalo ukudla kwakhona liyazibhadalela na?
Ukudla siyazibonela Chris, into esibhadalelwayo ngale ngumbheda wokulala le-breakfast. Angikwazi ukuthi breakfast yabo yenza malini, kodwa idina ngengazama ukuyibuza idina yabo ibiza ama-$600 something. Idina kasithengelwa nguhulumende, idina omunye lomunye uyazibonela. Nxa uthe wakwanisa ukuthi emini wahamba wathenga i-drink, wathenga le sinkwa, wangena laserumini yakho walala usidla ebusuku, yikho khona lokho. Ngoba lathi siyakunanzelela ukuthi ubunzima bona lobo ubonwa ngumuntu wonke, lathi sihlangana lawo.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umela isigaba sePinga North edalele ephalamende engwebandla le-MDC. Lokhu sikudaba lunye sixoxele olwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ezokuthi into naleyi kade siyidiscussa sibili, it doesn't make sense. Ngapha bakhuluma ukuthi bafuna ukwenza ama austerity measures a-emphasize on ukukhatha i-government expense, then bona bese bephuma behambe behlala e-resort town for almost 10 days. Besithi badiscuss i-budget bona bele i-half space bake bengene phelana i-dream city ye-parliament bafuna i-parliament. Waye ngabelanga bangene i-parliament badiscuss i-issue yangkhona yenaleyo kungakayi ukuthi ba-serious ngendaba yokukhatha ama-cost yabona into abayenzayo ayihambelani laba abakhulumayo. That is where abantu behlala bengazisa ama-plans aba abakhuluma ngawo.
Ubona ungani ibandla le-MDC ngalalile na ukuthi amalunga alo ahambe khona le mhlanganweni lo?
So ba endosa phela yena le nto abamnangakwa abathi kabamfuni okuyayidiclareyo futhi. So it make we confuse. That's why thina we're always saying the MDC having the best move okumele bayenze kathesi. Abakhe bavele bephume eParliament altogether once and for all. Kwenze ukuthi sizwe phela imessage ephuma kubo ukuthi exactly kuyikho abakukhulumayo yikuphi. Kunokuthi at one moment bayafuna, the next moment abasafuni. Kuya confuse i-agenda yabo exactly kuye abahamba ngayo.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani ngamhlangano lo wayenzelwa ngaphi ukuze kulondolozwe imali, ngoba sizwa kuthiwa imali esetshenziswe khonale eVictoria Falls iyalingana lale ebingasetshenziswa eHarare, ngoba lako kulamahotela alembadalo ephezulu.
Hayi, abaqinisanga. I-follows is a resort area, kuningi abakwenzayo nxa behambe khona ngale. Nama-allowances abatholayo maningi nxa bese-follows other than nxa bese-Harare. And e-Harare kade bengasoze bebhukhe ihotela, kade beyangena ephalamenti badiscuss i-issue yabo beyiqede. Kube yi-normal sitting yephalamenti engela ama-allowances abawathola bese-Vic Falls. Abakulanda e-Vic Falls iqiniso abangafuna ukuthi umathi balanda ama-extra allowance. Anti bathe bengena umhlangano, abanye beloke bephuma besiyadlala ikhasino, abanye beloke bephuma besenzani. Kuthelwa ukuthi ozaphuma kumeeting kasaphiwe i-allowance, bavuka begcwele bonke kungasela ngithi umuntu ophuma ngejesi ye-toilet begade ama-allowance zona lawo. So ikhothi kuyafanana lokuthi ngaba se-Harare. It's not true.
Lo-ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu bexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ukulelunga ledalela eMelika ele The House unkosazana Katie Hill osechiye umsebenzi ngemva kokuba wayethandana laye ehaze ebulenjini imfanekiso yakhe ebhunyumunyu. UHill osethandana lomunye njalo owesifazana bathatha imfanekiso benqunu yasihazwa ebulenjini be-intanethi ngulowo owayengumkakhe kaHill ukuthi ugcine kubangela ukuthi achiye umsebenzi. Lolu daba solubhahile emhlabeni jikelele lapho izithandani ezizehlukana khona bese zihaza imfanekiso yabanye babo bengagqokanga njengendlela yokubazwisa ubuhlungu. kwamanye amazwe afana le South Africa sokwethulwe imithetho ejezisa abayenza lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezamasiko uNkosazana Stars Mathethebe.
Kufanele bathathane imfanekiso. Kathesi vele njengoba imfanekiso zithatha loba ngaphi loba ngaphi, ungabe usakwazi nabantu abathandanayo. Ngoba abantu besemihlanganweni khonapho umyathatha impikitha ayibona ku-TV or from the television noma umyathatha impikitha ku-TV. You know, ukuthathwa kwemipikitha kathesi vele sonke into esiphongwa saqakathekanga ngoba lobani lobana ngawuthola impikitha kabani afuna ukuwuthola.
Ye, kodwa-ke imfanekiso esikhathazile yileyi abantu abathathana bebhunyumunyu besecansini kumbe besekamelweni.
Hayi, leyo kuthathana bebhunyumunyu isinto kasikuvumi lokho. Vele kanti kuthathanelwanani abantu bebhunyumunyu? Lokho nami angikusekeli ngoba kungavela bathathane bebhunyumunyu okulandelayo impikisa leyo isingalahleka ingene kwezinye iintuba ezingamelanga ingenekizo. Njalo nxa bengasathandani bebonana bebhunyumunyu kuyabe sokuyinto engabayenza ukuthi benzelane umona. Akufanelanga abantu bathathane bebhunyumunyu.
Kuzoba lolunye udaba lokubana bona labo abantu abathathana imfanekiso omunye nxase yaliwe abesehaza limfanekiso ebulenjini kumele babotshwe bajeziswe kalukhuni. Ukubona njani wena?
Lelo liqiniso. Liqiniso kho. Nxa omunye ehaza imitikitha yomunye ebulenjini ngoba bengasathandani, lowo okwenzayo ukuhaza yabothiswe. Njalo aphiwe isigwebo esibuhlungu kakhulu ngoba uyabe esephambanise ilungelo lomuntu yena lowo.
Manje njengodaba lolo lenzakale ngapha kwele Melika ukubana untombazana lo kade lesikhundla wacina wachiya isikhundla sona lesi, ubona ungani nxa kungayenzakala eZimbabwe khonapho umuntu ahazelwe imfanekiso yakhe yena elesikhundla esimqoka asiyekele na isikhundla soneso kumbe uZulu kumele amzwele?
Kuya ngokuthi yena lo othi uyeke isikhundla ngoZulu yini otheka yeke isikhundla.
Alo-ke nguNkosazana Stars Mathethebe, ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye ecingweni esenkayi. Yikudibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli wenhlanganiso yabantu abadinga umsebenzi eZimbabwe Unemployed People's Association.
Ngiyabonga kakhulu mfundisi.
Hayi, mina mphilile. Ungasitshela ukuthi inhlanganiso yakho ithiwani njalo iphathisa oba?
So, iZimbabwe Unemployed People's Association i-organization eyafonywa ngabantu abangasebenziyo, abantu abangelalutho, abantu aba excluded ku mainstream ye economy. So okwenzakalayo ukuthi ngo 2011 bahlangana abantu abangasebenziyo bekhokhelwa yimi ukuthi besungule inhlanganiso le ukuze bebe lakho ukuzisiza ngazo zonke indlela zokuthi be survive, because as you are aware ukuthi ilizwe lakithi okwakhathesi kunzima sibili.
Manje iphathisa njani linhlanganiso? Iyadingela abantu umsebenzi na?
Ye, inhlanganiso le iyadingela abantu imsebenzi, njalo iyancedisa ukuthi abantu bezame ukuhlangana thole uku-approacha amanye ama-organizations ukuze bethole usizo. Sesike satholela abantu imisebenzi endaweni ezishiyeneyo, emagarajini, kuma-factory, lasemakhaya. Silakho ukuthi sincedise abantu nxa abafuna ukwakha kumbe abantu abafuna ukulungisa izindlela like ama bridges for example eMat South we've worked le community kakhulu ukuvuselela ama bridges njalo by so doing kade sikwanisa ukucreate imisebenzi for abafana abancane abafana abasemakhaya labo ukuze bethole khonoko ukuthi bencede labo imuli zabo. Sesiye sasebenza labantwana njalo abachiwe ngabazali babo ngenxa yomkhuhlane. For example, sile project elokhuzeni eNyamendlovu esilabantwana aba-over 15 abachiwa ngomama ngenxa yomkhuhlane. Siyababhadalela ama-school fees, siyabancedisa lazo zonke indlela ezokuthi bethole ukuthi bephile. Sesike sasebenza la community yemakuzeze, sibhadalela abantwana i-school fees, sincedisa sisebenza la ma-parents ukuthi bezame ukuthola indlela zokuthi nabo besupport ama-communities abo. Kuyukuthi vele si-recognize ukuthi wonke umuntu is unemployed because sile over 90% unemployment. Bakhona even abasebenzayo ba as good as ukuthi vele basebenza.
Nxa umuntu efuna ukuthi abe lilunga lenhlanganiso aphathiswe wenza njani?
Umuntu uyakwanisa ukusithola online njengeZimbabwe Employed People's Association. Uyakwanisa futhi ukuthi contact ngoba ungangena kuhle online uyakwanisa ukuthola ama local contacts of ama coordinators ngoba iZimbabwe Employed People's Association abanye bayazithwa izupa i-registered as a trust for the unemployed. So uyakhona ukuthola ama coordinators kuma different areas. For example, eMagwegwe kulama coordinators, eGwanda kulama coordinators, kula ngoba kule national leadership vele eZimbabwe Unemployed People's Association eyiyo ekwanisa ukuthi nxa kwekuthi ufuna ukujoin uyakwanisa ukujoina kumbe uyakwanisa ukungithumela i-message even ku-Twitter mina ngokwami u-Innocent Ndibali ukuthi ke ama-direction ukuthi unganceda njani. Kodwa sesike sasebenza sinile kakhulu izinto ezibhedlela sincedisana labantu ngoba ungakhangela omama baningi omama ababelethayo abanye balala phansi. Sesike sancedisa ngembheda, ngengubo, ngento eziningi. So abafuna ukusiza bakwanisa ukungicontacta mina directly ku-Twitter kumbe ku-email ku-ino.ndibali@gmail.com.
Hayi, kezwakala isikhathi savumi. Sibongile kakhulu mnumzana Ndibali.
Ngiyabonga kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli wenhlanganiso yabantu abangelamsebenzi eZimbabwe Unemployed People's Association, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Okwamanje sengilithiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa ngomkhuhlane wemvukuzane yebele i-breast cancer. Sibona ukuthi inyanga le esesiyigqibile ibingeyokunanza lo mkhuhlane. Sixoxa lo mongikazi unkosazana Rebecca Madlela oyingcwethi kulolu daba.
Mina ngisebenzela ku-industry clinic. Besisenza imikhankaso kakhulu ukukhuthaza izisebenzi esilazo omama bonke labo baba ngoba imvukuzane yebele yayikhethile ukuthi kumama kumbe ngubaba. Labo baba bayayenza imvukuzane. So sibe lawo umkhankaso ukuthi besikhuthaza wonke umuntu nje ukuthi abuye azohlolwa. Sabahlola njalo sibafundisa ukuthi bebodwa labo bangazihlola njani.
Manje abantu babuye ngobuningi babo yini?
Babuye bebaningi kakhulu ngoba sihle sakuqalela ngaphambili sibili ukwenzela ukuthi bakuzwisise singakakuqalisi. Babuyile obaba, babuyile omama, lanxa obaba bengani bayathandabuza kodwa hhayi babuyile.
Ye, kodwa bekungaphandle kwembadalo yini?
Ye, bekungaphandle kwembadalo ngoba senze okokudinga esisebenzelana labo kwezempilakahle abeZimbabwe Family Planning Council. Yiba ade bekhona ukuzosincedisa ukuthi umkhankaso lowo ungani uyaphumelela.
so bekungaphandle sibili kwembadalo kuyikukhuthaza nje ukuthi abantu bananze nje impilo yabo impila kahle yabo
bekumele abantu labo beqeda lapho bayingaphi ukuthola usizo
abantu labo bethi nxa sebehloliwe singathi nje kubo bonke labo sibahlolileyo abafika about 50 akula esimtholileyo ele ezitengiselwe ukuthi kule mvukuzane but besikhuthaza njalo ukuthi bahlale behlolwa ezibhedlela zikahulumende kuyahlolwa njalo eZimbabwe Family Planning Council okusiphayo nje ukuthi ngase siya ezibhedlela sefuna yena ukuyazihlolela kumbe kudokotela oprivate ozimele yedwa sokumela kube nenhlawulo sokungani kuyabadiscourage-ke khonoko
manje abantu bengabe bezayenelisa leyo mali yini kumbe sikhona ezinye inhlanganiso ezinakekela laba bale mvukuzane abangenelisa ukuzibhadalela
inhlawulo ziningi kakhulu ikakhulu nxa uzihambela wedwa kungala mkhankaso njengalo esiwubizileyo kuzima emuntwini ukuthi akwenze akukabi le nhlanganiso ezizimeleyo kwelakithi lapha eZimbabwe ezikhangela ngomkhuhlane wemvukuzane okwehlukene njengokuthi umkhuhlane wemvukuzane yesibeletho ingcono ngoba ikhona lapho kwenziwa khona kungala nhlawulo abantu bathole usizo kodwa nxa sokufika esitejini sokuthi sokuyimvukuzane yebele kusukusela usiyahlolwa uyabhadala usutholakala ukuthi ulawo umkhuhlane uyabhadala nezitedi zangikhona imithi yangikhona naleyo ama-chemotherapy ayadula okungaphezulu kakhulu so akulula emuntwini osekhaya la
kulabo-ke abafuna ukuzihlola ubungabaxwayisa uthini kumbe ngubaba kumbe ngumama
kubomama kulula ukuthi bazihlole ngoba ikakhulu ngemva kokuthi esengenile esikhathini isikhathi sokuthi ngemva kokube seqedile ukungena esikhathini azihlole khona ngoba siyazi ukuthi ngesikhathi nxa esezangena kumbe esesikhathini ama-hormones ayenza ukuthi amabele angana akhula
siyabonga sithandekile Mhlanga kuhlelo lwethu lwabesifazane kwezemidlalo lamhlanje izwekazi le-Afrika liphakathi kokujabula kulandela ukunqoba kwenze iqembu le-South Africa elomdlalo we-rugby elithiwa ngama-Springboks elitshayele eNgilandi 32-12 laphakamisa inkezo ye-2019 Rugby World Cup. Sixoxelo wake wadlalela iqembu leZimbabwe le-rugby lama-Sables uThulani Tabulawa njalo ongumqeqeshi womdlalo we-rugby.
It was evenly contested. Lana ngithenga khangela vele from the first few minutes nganaze ukuthi khona iSouth Africa is getting upper hand on ama collisions and la ku scrum. Bay igame bay winne ku scrum actually. Vele ngama first half and bay winne ku scrum. Once they mastered the scrum kuthi ukuthi vele England bese ku back foot. And then kwesabela nje South Africa bekuthi khona i England ku loose play was better there. Kuswa the contact England will get that ball. So England be better ku loose play. So I mean, I think that might take advantage of that loose play and use ama illustrator to gain any advantage. But unfortunately, since they've been beaten by collisions like scrum and all that stuff, they couldn't match the pace of Springbok.
Umumo unjani khona ngapho eZimbabwe kulabo abathakazelela umdlalo nalowo sizwa abaningi besithi balokujabula kakhulu wena kuyini okubonile
ya ikuthi bengiyibukele ngingikhaya ngisendlini but iningi ngikubonile kuma social media kuma groups abakholise kanje
yes sizwa kuthi
bakhosa kanje bese bayakhosa kabi ngoba iningi bebevele besupport iSpringboks. I think maybe ngenxa yokuthi uBeast udlalela iSpringboks and uBeast ngowethu ngangekhaya ngapha so iningi sibile routing for iSpringboks.
Yes, sizwa kuthiwa khona ngale eSouth Africa bakhona abangela kujabula besithi bona iqembu leli alitshengisi iSouth Africa yona ngokwayo ngoba kulabensundu abalutshwana. Uke wakuzwa yini lokhu njalo wena ukubona njani?
I think lokho is personal ukuthi umuntu yabe kubona njani kucele lakhe ngoba mina mina ngikhangela igame ngiyabe ngikhangela igame ukuthi badlala njani so ukuthi khona i-representation iyanse kumbe amakhiwa abalungu banengu labantu abamnyama ngingathi khona it's a personal view.
Lona iqembu leZimbabwe ubona lingafika yini kusibanga esesifikwe yileli ele South Africa lama Springbok?
nxa uyikuthi senene sokuretain ama players ethu that is sesingafika ku World Cup level but ukuthi siyithathe icommittee hayi that will take iminyaka sibili.
Lo ke nguThulani Tabulawa owake wadlalela iqembu leSebhuluze leZimbabwe ele rugby esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilali.